ukuhamba kukamnumzana uJoe Biden elizweni lase-Ukraine bekuyinto eqakathekileyo njengoba sazi ukuthi yilo ilizwe lasemelika eliyilo elihambela phambili kakhulu noma ngithi elizibambe empondweni ekusekeleni impi le ekhona phakathi kwelizwe le-Ukraine le-Russia eyimpi ekhangelwa ngabanye abantu ngelihlo lokuthi yona imelika yiyo engabe iyimbangela yokuxega ilizwe lase-Ukraine nelizwe lase-Russia.
Ngokubona kwakho uhambo lolu alwenzileyo luzama uphana usekelo ekhaya eMelika lapho abavoti abangamvotela khona ngenxa yohambo lona lolo?
Akusoze kube lotshintsho babugande ukuthi umnumzana uBiden uhambe wavakashela ilizwe lase-Ukraine esiyahlangana laphana nomnumzana uZelensky mayelana ngempi le elokhu iqhubekele phambili njalo nje. Nxa sisiyakhangela kamuva ngisho labo Bush oGeorge Bush bahamba bavakashela amazwe afana labo Iraq kodwa-ke waphenduka ekhaya wathola ukuthi isimo sasekhaya asilandaba ukuthi uye wahamba wavakashela ilizwe elifana le-Iraq noma ilizwe efana le-Ukraine ngoba abantu bemelika kakhulu ba-concerned ngezinto ezenzakalayo elizweni labo phakathi. Lokho kwe-foreign affairs bakukhangele ukuthi kufanele kube lomhlahlandlela ukuthi ilizwe lasemelika njengoba kuyilo i-super power kubonakala ukuthi lihwebelana njani nabanye amazwe, kodwa-ke khona umthelela kuma-votes ngibona engathi akula mthelela, akula njalo akusoze kutshintshe lutho iy'ngqondo zabantu basemelika ukuthi baguqule noma baguquke kuleyo nto abayibona isenzakala elizweni labo. Kakhulu izinto ababezikhangela izinto ezikhangelele lomnotho, into ezifana nama-job creation, le zinto ezifana nama-violences lawa siwabonayo yizo izinto ezingenza kuguquke, kodwa lokhu ukuvakasha kwakhe elizweni lase-Ukraine akusoze kube lomthelela lutho.